Iningi lezakhamizi likhala ngokuthakula uhulumende akwenzileyo ukuze zifinyelele ezempilakahle kanye lokudla emadolobheni ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe okwe-lockdown. Nyakenye izakhamizi emaphandleni kulesi sabelo zabhekana lodubo lokwehluleka ukungena emadolobheni ukuyafinyelela inhlelo ezibalulekileyo. Zithi njalo kuyadingeka ukuthi ukhangelisiswe inhlalakahle yazo njengalokho abasemadolobheni bevunyelwe ukuyathenga ezitolo lokuya ezibhedlela. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eKwanda North uthi lanxa kubalulekile ukuthi uhulumende avikele ukumemetha kwegciwane le-coronavirus akumelanga begcine sebezithola besengozini ngenxa yemigoqo yokuvikela leli gciwane.
Mina embona ukuthi uhulumende bekumela kwenze ukuthi alethe ama-services azakwenza ukuthi abantu nxa befuna ukuya esibhedlela kube lula. Into evele ihambisa abantu kakhulu yikudinga ukudla. Kungumlando kahulumende ukuthi nxa ilizwe selilehlupho lokudla abone ukuthi izabelo ziyaba supplied ngokudla okwanele kwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa bahlale ngemakhaya bahlale ngemakhaya impela.
Lamazwi asekelwe ngunkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi eMatanangombe eKwanda South othi iningi liyazidinga imoto zokuyafinyelela emadolobheni.
Khathesi indlala ibhahile, kuyalinywa kuyasetshenzwa but ukudla akula. Abantu abaningi baphila ngokuthenga lakho khonokho ukuthi abakuthengayo kuvelela ngasemadolobheni. So nxa bebingasaphiwanga isikhathi eside sokulungiselela sekusitsho ukuthi bazangena kudubo oludlula olwanyaka. Mina bengikhangelela ukuthi ngauhulumente engakamemezeli leyo lockdown uqale wafaka amacebo ukuthi asizane labantu bemaphandleni.
Umnumzana Phumuza Spanda usobhuku emathendele enswazi komzingwane uthi kuzamele ezinye iziqondiso ze-lockdown zikhangelisiswe ukuze bengabulawa indlala.
Izulu yikho liqala ukuna ukuthi sizavuna kumba size sivune asikwazi nokusifinyelela lama-transport ukuthi siye edrobheni kulaba lathi sicela kiwe izimali njengoba sisemaphandleni kuyasinzimela. Cela kuvuleke nge-lockdown le kuvulwe izindlela eyokubonakala khona ukuthi thole lathi ukudla.
Usomabhizimusi uVusumuzi Ngwenya olesitolo emathendele uthi ibhizimusi labo kalihambi selokho kuvalwe ilizwe ngoba zingekho imoto zokuthi bayehote edolobheni.
Asali umthetho uright sibili ngoba kuvikela thina sonke, kodwa ke kubusiness lapha khona silohlupho kwakhulu esitolo khona lapha ukuthi sikwanise ukuthi siyehoda. Besifisa nje khona ukuthi sanelise ukuthi lati sikwanise ukuthi sithole ukuthi siyehoda sibe le ncwadi zokuthi sinxasi siyahoda singaphambaniseki.
Unkosikazi Mire Mputhi ophila ngokuthengisa uthi kunzima ukuthi athengise kulezi nsuku.
Lockdown ayisiphathi sikahle ngoba ngaze ngifuna impupho khathesi. So mina ngingathengisa impitambeni impitambeni ngiyethi ngiyathengisa ngale abafuni akufuneki ukuthi ngiyathengisa bese sehlule ukuthi impupho yabantwana ngizayithola ngayo. Lesi sembambile okuncane kuyimali ndithathe inkukhu uyithengise kuyakumele ukuthi uyedinga impupho ngibuyedinga njengomuntu mina njengami ngiphilala ngamaphilisi sengiwafuna ngiyehluleka ukuthi ngiyawalaphi ngoba kule lockdown.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda yena ukhala ngokufinyelela amaphilisi.
Abantu abelemkhuhlane wethukela ama-BP lanilani imithi kayikho emakliniki kayikho ezibhedlela kumele bagade bayeGwanda. Njalo lokudla abantu awala izimali zisemabhenki ukuthi kuzakwenzakala njani yikho ngaziwa umuntu. Kanti uhulumende bekumele abone ukuthi kuqala abantu bahlupheka kakhulu ngezincwadi zonezo befuna ukuyathatha imithi ngayezavalela abantu ngoba abantu abaningi siza kufa phela.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Collins Banda isakhamuzi seNtebe.
Bekungalani ukuthi uhulumende ngawo uyayenza lo kodwa ngama-mobile clinics abe maningi bayenza abantu bathole ukwelatshwa kumbe bathole usondela kwezempilakahle kalula. Kulokuthi abantu kade sikuhamba kusiba nzima ngoba kufuneka into eziningi ekuhambeni. Abantu abaningi bangafa sibili bebulawa into ezingafanelanga zibabulale.
Lanxa uhulumende sithi abantu behlale emakhaya bengaphumi ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eselibuya ngamandla, kazange watsho ukuthi uzanakekela kanjani uzulu ngalesi sikhathi. Iningi kuleli liphila ngokuthengisa langemisebenzi yezandla ukuze liphilise imuli. Okungavunyelwayo ngalesi sikhathi se-lockdown osekuthe iningi lihlaselwe indlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.